sokuyisika disendaba ku VOA indebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolesithathu mhla ka 10 ngtulikazi 2024 ngutabo kancube. Endabeni zethu lamhlanje.
Izinto ezinqazisizakala kanje ziyazidinga ukuthi zicwayisizidingisiswe ilaba be-security abakhangele kuhle baphumele into eqondileyo.
Abantu babambe wangaphansi ngokwenzakala kumdeni kamongameli Masemnangagwa kuthiwa kulamasela asengena ezindlini zabo edinga okungaziwayo.
Mhlawumbe yena uMnangagwa ngokwakhe kukhona kuzamayo ngoba bonke laba bantu abakhulunywa either ngominister mbeni ngodeputy minister amasela nje kawadlalele endaweni ezinjalo ngoba bagugula kulamadoda ahlale ehlomile.
Abadabuka eZimbabwe abahlala kwele Botswana bathandabuza umbiko kaMnangagwa othi uzasuka esikhundleni kungakenziwa ukhetho ngomnyaka ka-2028. Isikolo seMatopo Mission esitshelwe idomu yabafana sidinga imali yokunceda abantwana abatshelwe zimpahla lokunye. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Abantu babambe owangaphansi kulandela ukungena kwamasela endlini kamongameli Emmerson Mnangagwa eHelensville eHarare lemzini wendodana yakhe uDavid Mnangagwa kanye lomzukulu wakhe uThongai Mnangagwa abayiziphathamandla zehlangothi zikahulumende. Abezindaba abezimlife babika ukuthi amapolisa azame ukudubula amasela la emzini kaMnangagwa abezama ukutshontsha. Nganiselisanga ukukhuluma ngodaba lolu lomnumzana George Charamba esikhulumeli sikaMnangagwa obengaphendula emakhalekhukhwini, kodwa esikhulumeli samapholisa umnumzana Paul Nyathi uthi udaba lwendlini kamongameli kakezwa ngalo. Amasela asanda kungena endlini kaDavid likaThongai lapho okuthiwa ayezama ukutshontsha. Achiya inhlamvu zombhobho lokunye emzini kaDavid Mnangagwa okwaba lomlilo wachisa impahla yakhe. Akwaziwa ukuba ngamasela kumbe kukhona okwenzakala kumdeni kaMnangagwa olamabhizimusi amaningi. Ezinye ingcwethi kwezombusazwe zicabangela ukuthi lokhu kwenziwa ngabantu abakhangelele ukuthi uMnangagwa ulakho ukufaka esikhundleni sikamongameli indodana yakhe kumbe umzukulu engasuka embusweni. Kodwa abakubandla lezano PFI kuthandabuza lokhu, sixoxe lomnumzana Believe Gawulwe, ilunga lebandla leli.
Izinto ezinqazisizakala kanje ziyazidinga ukuthi zicwayisizidingisiswe ilaba be-security abakhangele kuhle baphumele into eqondileyo ngoba nxa sokunje kips omunye la uzakhuluma okwakho, omunye ukhuluma okunye, omunye acabangele lokhu. Kuningi esingakucabangela sisebenzisa singafila ini ama-blank spaces, sisebenzisa amabala engxemhlawumbe angayisiwo. Sisithi umumo lo owenzakalayo ubangelwa yilokhu lalokhu ana sicabangela. But okuqakathekileyo kips ukuthi kucubungulwe kakhulu ilaba beze security bacubungule kakhulu badingisise sibe befika sibile endabeni ye ukuthi kubangelwa yini khonoko ikakhulu nxa kulanda i-first family.
Yes, aza kubona kusenzakala konke lokhu-ke kungakasuswa esikhundleni owayengumongameli uRobert Mugabe lapha kwenzakalani kaule.
Even la izolo lokhu uMnangagwa engakabi ngupresident wayehlelwa ezinye izehlakalo eziningi ezinjengazenezi ehofisini yakhe befika befaka i-cyanide konke ngaphi ngaphi babefika bemthiye ngaphi imota kwese ibe involved engozini njalo njalo into ezinjalo zazisenzakala. Kodwa-ke okokuqakathekileyo vele kips ungakhangela anti laphana uMnangagwa eqalisanda ukungena wahlangana le bhomba e-White City kwizinto kade zisenzakala nje zonke zenzayo. Okokuthi asikwazi ukuthi-ke sokumelela abana abayi babacubungulayo bakuphumela ukuthi kubangelwa yini even lakathe sikhona okokwenzakalayo bamele betho ukuthi kubangelwa yini kuloku ganga ukuthile kule kumbe amasela kwesikhathi abefuna uyatshontsha ngabantu ababefuna befuna ukulimaza abantu kuyini okwenzakalayo sibi kahle kahle yiko kumele kudingisiswe bephumele into ebambekayo.
Ye, akulikhathazi leni njengabantu bezanu?
Akungikhathazi kakhulu ngendlela ethi kips njengoba ngisitsho ukuthi into le vele into eke yayenzakala le muva kodwa kusikhathaza kwakhona ukuthi khona kono kwenzakala emuva azange sibe kwazi ukuthi kwayenzwa ngobani phela yonke into yogips mele icubungulwe then it uthi bring the culprits to book.
Umnumzana Billy Gawule lilunga lebandla lezano PF sixoxe laye eseLondon kwele Bilitane. Siphinde saxoxa ngodaba lolu lomnumzana Fortune Mlalazi ingcwethi kwezombusazwe ezimeleyo.
Angikholwa ukuthi ubusela obenzakalayo laphana kukhona ubuthakathi obenzakalayo into zezano ngaphakathi omhlawumbe yena umnanga kongwakhe kukhona kuzamayo ngoba bonke laba bantu abakhulunywa either ngominister mbeni ngodeputy minister amasela nje kawadlalele endaweni ezinjalo ngoba bayakuvukula kulamadoda ahlala ehlomile angazi ukuthi intorobani abazama ukuzidlala khona phana mhlawumbe nje zinyembeza abazama nje ukuthi sibone ukuthi bayahlukunyezwa kodwa hhayi kukhona abazenzela khona.
Yisiyakhumbula zakho zabona izinto ezinje owaye umongameli uRobert Mugabe engakakhitshwa esikhundleni libutho kambe ukuthi kukhona ongani ukutshaya amanzi omnyama la.
Hayi angikholwa ukuthi kungaba yi-ishu yokuthi ibutho lifuna ukumkhupha ngoba yena labo Chiwenga kunye lalaba abasebuthweni bayezwana mhlawumbe nje kulensoro njengoba ngijile ezenzekalayo siza kubona kuzavela ngoba amasela nje njengoba ngijilwa ngeke kuthiwa ayetshontsha komnangako baningi abantu abavulnerable abangatshontshela.
Kuna vele umuntu uyahamba njani endlini yesiphathamandla sikahulumende kumbe sikamongameli esithi uyatshontsha izitina kumbe uyatshontsha isamende kumbe into ezinjalo kuyenzakala khonokho?
Yikho phela esikutshoyo ukuthi kuhlala kulabantu abahlomileyo both ZRP le-army komnangako ko-deputy minister kuhlala kule ZRP i-VIP protection 24 hours so ukuthi bazangena kanjani baze bangena ema-bedroom bayefaka inhlamvu kukhona sibili ubuthakathi obuthile ngithi kwelinye ilanga kuzovela.
Inkinga yokuthi akujayeki la mathambo lapha so kuzavela njani?
Uhlupho yokuthi akujayeki mathambo ye kodwa ke angithi kule ndlela okuziveza ngakho mhlawumbe bona ngokwabo phakathi bazama ukwethuselana khona kuzana uPF kodwa ke uhlupho esilalo ukuthi umnankakwa ngustrongman odlelana le army ukuthi umuntu angangena azayengena phakathi sibili endlini achinhlamba hayi lokho kuyinsinda baphendule.
Lo ngumnumzana Fortune Mlalazi ingcwethi kwezombusazwe ezimeleyo obexoxa lo Gibbs Dube weStudio 7 eseJohannesburg kwele South Africa. Umuzi kamnumzana Wilson Makanyaire olilunga lecele le-Triple C elikhokhelwa ngumnumzana Jameson Timba usutshisiwe eRurungwe West. UMakanyaire nguye obekhokela uhlelo lokusitshengisela bekhuthaza ukukhulula kukaTimba labanye bakhe abafika phosa amachuma esitshiyangalombili 78 obeliqoqwa ngamalunga e-Triple C eKaroi. Gasenelisanga ukukhuluma ngodaba lolwele sikhulumele samapolisa ukomishina Paul Nyathi ngusenjalo umthethwandaba osudlulisele phambili isicelo samalunga ebandla leli afisa ukuthoniswa amacala okungena umhlangano okungekho emthethweni. Sokwedlula amaviki amabili bevalelwe entolongweni babotshwa besemhlanganweni okuthakazelela usuku lwabantwana olwe Day of the African Child eHarare emzini kaThimba. Umkhosi walonyaka okubukisa imisebenzi yabakhubazekileyo kanye lokunye we-National Disability Expo uqale namuhla eBindura. Abantu abedlula inkulungwane ezingamachumi amathathu 30,000 bakhangelele ukungena lomkhosi ozavula okusemthethweni ngolwesihlanu ngumongameli Emmerson Mnangagwa. Lonyaka kulababukisayo abekwele Zimbabwe lakwamanye amazwe abedlula amakhulu amane 400. Umkhosi lo uqhutshwa phansi kwesihloko esikhuthaza ukuthuthukiswa kwabakhubazekileyo kusiyafika umnyaka ka-2030 esithi Accelerating the Attainment of Vision 2030 Disability Empowerment Targets for Enhanced Inclusive Sustainable Development. Emkhosini lo kubuthene abakunhlanganiso ezilwela amalungelo abakhubazekileyo, ingatsha zikahulumende, abantu abakhubazekileyo labanye. ukuhlaziya lolu daba sixoxa lomela abakhubazekileyo edalele Senate uSenator Anashiri osemkhosini lo.
Kulama-organizations abantu abakhubazekileyo, kulamanye ama-organizations lawo abona njengamalungelo abantu. Siyabona kulama-ministry, kule justice, ministry of justice, ngibona izethu la ikhonapha i-forest committee, i-first mutual, public health and social welfare. Nasa laba siya exhibita sikanyeza amathalenti abantu abakhubazekileyo ukuthi basebenza njani labo bangathola ama-services njani. Ngiyathaba lapha ku-Ministry of Justice kade sibona benika ama-constitution akhona amanye ama-constitution lawo ekubreli ukuthi labo abantu abangaboniwo labo bakhanisa ukuthi bazuze i-information.
Baphumile ngobuningi na abakhubazekileyo ukuzophatheka kulo mkhosi?
Bagele bakhona baya-interacta beningla namanye ama-service providers. Sizama ukuthi sibone ukuthi amalungelo omuntu wonke ayaqhakathekiswa.
Injongo ekhona lapha ngeyani? Umbuthano lo ujongene
lapha sizama ukubona ukuthi singayenza imizamo bani ukuthi abantu abakhubazekileyo labo bazuze i-sustainable development, bakwanise labo ukuzisebenzela, bakwanise labo ukungena imisebenzi, bakwanise labo ukuhamba esikolo. Namhla khalisile first day, siyabona amathenti segcwele khona. Friday sizaba lo His Excellent Comrade Mnangagwa. Njengabantu abakhubazekileyo sifuna i-top representation ukuthi sizimelele, sizikhulumele. So siyabona ukuthi we are underrepresented ku-national hakuna umuntu ongeneyo le-disability quota. Kumayuthi asibonanga, kumakhansela hakuna abangenayo, kodwa sekhona ama-quotas. Kanti ama-quotas lawa kumele abe disability inclusive.
USenator Anashiri umela abakhubazekileyo edalele Senate ubexoxa ecingweni le-Studio 7 esebhindura emkhosini we-National Disability Expo. Sike sizwe ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Ele Israel lihlasele namuhla indawo ezijiyeneyo eGaza kulandela ukubulala elikwenze abantu abafika amatshumi amathathu izolo esikolo eCentral Gaza. Mthethandaba kwele Kenya uthi amapholisa enza iphutha ngokubulala intatheli izindaba kwePakistan. U-Ashad Sharif wadutshulwa watshonela emoteni eNairobi. Abezindaba abe-Associated Press babika ukuba umthethwandaba uthe kumele kuhlawulwe umfelokazi kaSharif kulandela isehlakalo lesi. Kweziphathelane leMelika, umongameli weMelika uMnumzana Joe Biden uthi umanyano weNorth Atlantic Treaty Organization, iNATO, uza kwengeza imali lezikhali ezipha eleUkraine ukuze linqobe eleRussia empini ephakathi kwamazwe omabili. UBiden wethule amazwi la izolo khonapha eWashington DC evula umhlangano osaqhubekayo wabakhokheli bamazwe akunathwa agoqela eleBritane, France, Holland, Denmark lamanye achiyeneyo. Umhlangano lo uza ngesikhathi eMelika lilungiselela ukhetho lukamongameli, njalo amanye amalunga ebandla likaBiden esithi kumele echiye umbuso adedele omunye ozancintisana loMnumzana Donald Trump webandla lama-Republicans ngoba uBiden eseluphele. Ukuhlaziya lolu daba kanye lokuqatheka komhlangano weNATO, uNtungameli Nkomo weStudio 7 uxoxe lolandela ezombusazwe uMnumzana Tim Muringayi.
I-summit le ekhona eNATO lapha iqakathekile ngoba siyakwazi ukuthi impi ye-Ukraine isidonse over more than 3 years. Iyona iRussia yayibhajethi ukuthi yayizashaya i-Ukraine within a few months, but kathe sesibona ukuthi hhayi abantu be-Ukraine labo bazimele labo bathi hayi soze sithathelwe ilizwe lethu sisaphila. Kungcono bababulale bonke ngoba bavumi ukuthi uPutin abuye azothatha ilizwe labo mahara nje. So ukuncedwa abakuyenziwa yi-NATO yikho okwayenza ukuthi iRussia la ibona ukuthi hayi lapha umumo awusalula. Ukuthi iNATO ihlangane kunceda layo iUkraine okuyinika iconfidence ukuthi iqhubeke phambili ngaleyo mpi ngoba izikhali bayabanika imali bayabanika le training le equipment ababengiyela ngoba siyakwona ukuthi kuqalisa lona le mpi iUkraine was underfunded ingela noma izikhali or i-sophisticated equipment.
UBiden sibone esehluleka kakhulu kungxoxompikiswano ayenze lo Trump okwenze amanye amalunga ebandla lakhe elama-Democrats asungula umkhankaso wokuthi asuke esikhundleni kungene omunye ozancintisana lo Trump ngoba yena esekuvezile ukuthi hayi useluphele kasenelisi. Abakhokheli bamazwe akumanyano we-NATO ubona bengasuthiseka ngendlela azaqhuba ngayo kumhlangano ukuthi hayi ngempela uBiden uqinile njengomkhokheli welizwe elihola i-NATO ngumuntu abangamethemba mpela ukuthi hayi u-commander in chief usakhona ubaba uBiden sisala sisebenza sonke.
Ukukhangela abakubonayo uBiden, uBiden seluphele but kaluphalanga over 1 year or overnight. I-debate yiyo ngantwa yamphambanisa abantu sebesithi hayi i-functions zakhe ngantwa kasakwanisi. But mina mbona ngantwa layo uBiden ngantwa wakuthatha lula lapha ku-debate wona amazwe wonke le-Amerika yonke bekhangelela ukuthi uTrump vele kasoza aphenduke. So kathesi ngantwa abantu sebeyithukile kutayi uBiden seluphele and kasakwane sikuba nguye ungu-commander in chief weAmerica lamazwe wonke we-NATO emkhangele. But kumele sibuyele emuva sikhangele ukuthi uBiden i-history yakhe as a senator, as a vice president and as a president wayehamba njani and i-performance yakhe yayime kanjani.
Umnumzana Tim Moringa yolandela izombusazwe zeMelika ubexoxa ecingweni loNtungamile Nkomo weStudio 7 eseOhio khonapha eMelika. Isikolo seMatopo Mission eMathabeleland South sesivule isikhwama sokudinga imali emphakathini ezasetshenziswa ukuthenga impahla, ukudla lokunye okwabantwana abedlula amathumi amahlanu 52 abatshelwe yidomu. Mnumzana Vezisizwe Bebe ovule isikhwama lesi ebulenjini bokuxhumana kukhasi le-GoFundMe uthi badinga imali efika inkulungwane ezinhlanu zamadola eMelika i-$5,000 ezanceda kakhulu abantwana laba asebephila nzima. Uxoxa lo Gibbs Dube owe-Studio 7.
Ngemva kwesehlakalo sokutsha kwe-dormitory yabafana sikhulumisane lesikolo sizama ukudinga indlela yokuthi simncedane lesikolo basebesinika imvume yokuthi sivule i-GoFundMe. Mina ngilapha e-America and amanage ukuthi ngivule i-GoFundMe leyana with authority yesikolo, so it's running now. We have raised about $800, so we are still appealing and to abantu abafunda eMatopo labanye nje isihlobo abangane and everybody who is a friend of Matopo and well wishers to come in and bazama ukuthi basixhase that sizama ukuthi sixhase isikolo.
Singathi vele lapha lidinga malini?
So i-GoFundMe lay our initial imali esiyidingayo kathesi i-$5,000, so ibhaliwe khona phana ku-GoFundMe pay, so sidinga $5,000. So i-$5,000 lay ngiye ukuthi sizama ukuthi sithenge ama-uniforms abantwana, sithenge icathulo lezigqoko, ingubo, lama-mattresses, ama-toiletries, lokunye nje ama-personal things abantwana athileyo kuma-classroom laphana. So yimali esizama ukuthi siyidinge kathesi ukuthi sikhave sithenge lezi zinto ezama emergencies abantwana abazidingayo ukwenzela ukuthi baqhubeke ngezimpilo zabo.
Ye, khuluma labantu abafisa ukuthi bafake imali kumele benzeni? Khuluma labo sisi.
Bangahamba ku-internet bangachecka kuphela ukuthi help Matopo ungasethi ukuthi help Matopo GoFundMe kuzabisa ipage eyethu khonaphana eye GoFundMe. Kule button ofika ulipress elithi donate, ungathi donate sokuza kunika nje ama-options okuthi udonate khona. Sebenzisa ama-card, credit card kumbe ama-debit card or amanye ama-forms of payment. So uyafaka ibizo lakho ukuthi ufaka le amount. Ngifisa ukuthi bakunanzelela abantu ukuthi kwesinye isikhathi nxa udonata laphana uGoFundMe ulenye i-option lapho ofaka khona i-commission i-tip yabo. So ma ungafuni ukufaka i-tip kuGoFundMe uyahamba nje ufuke ufake u-zero, ngoba nxa ungafakanga u-zero enye imali iya kuya kuGoFundMe, but ungafaka u-zero yonke imali oyifakileyo iza kuya kufundi le eMatopo.
Lo ngumnumzana Vezisizwe Bebe odabuke eZimbabwe wafunda eMatopo Mission obexoxa loGibbs Dube Studio 7 eseAtlanta eGeorgia khonapha eMelika. Kulaba dabuka eZimbabwe abahlala kweleBotswana abathi kabakholwa ukuba umongameli Emmerson Mnangagwa uzasuka embusweni kungakenziwa ukhetho ngomnyaka ka-2028 loba esebikele uZulu ukuthi usefuna ukuphumula. Intatheli zindaba eStudio 7, umqondisi Dube usipha lolu daba ngokugcweleyo eseHowron kweleBotswana.
Omunye wabathandabuza ukwethule ngumongameli Mnangagwa ngeviki ephelileyo esemdare Teachers College ngumnumzana Mkhululi Moyo ohlala eHaburoni.
A politician is a politician. Umuntu alale phenduka angazwa kubele isiqiniseko sokuthi akukhuluma yikho ngempela yikho khonoko. Ama-politician vele asobantu ukuthi thwa ungabathemba 100%.
Umnumzana Andreas Sibanda esinye isizalwane seZimbabwe esihlala edolobheni leli laye uthi akuqedakali ukukhulunywa ngumnangagwa.
Nxa singakhangela sibuyele emuva ukuthi umongameli ubekhona ngemuva kusasele President Mugabe odonse iminyaka leminyaka bebonke. So ngalesi sikhathi ngiyazibuza ukuthi yena phakathi kwenhliziyo yakhe laye akukho yini okungathi kuyatsho kuye ukuthi athakazelile ukubusa iminyaka leminyaka.
Kodwa abakhona abakuhulumende kanye labaphikisayo abathi uMnangagwa ukhuluma iqiniso njalo uzasuka esikhundleni sikamongameli. Umabhalani jikelele webandla liphikisayo leBotswana Patriotic Front umnumzana Lawrence Ogeditse uthi ngokubona kwakhe uMnangagwa uzasuka embusweni.
It's really good that he's thinking of stepping down, but then a lot of people would, you know, doubt whether he actually will step down.
Linyathela elihle kulizwe leZimbabwe, mina ngibona uzawehlika esihlalweni. Izikhathi ziyantshintsha njalo angiboni lesifiso sokuphuma uma njengomgabe kafuna ukugcina ekhitshwa ngala ngenye indlela.
Ocubungula ezombusazwe ekwele United Kingdom umnumzana Zenzo Moyo uthi inyathela likaMnangagwa lingabe liyindlela yokulinganisa ukuthi uZulu uza kuthini.
Kusangenzeka ukuthi isimemezelo lesi abasenzileyo singaba kuyindlela esingayibiza thina sithi testing the waters kumbe testing the mood out there, ukuthi babone ukuthi abantu bazaluthatha kanjani lolu daba.
Umoyo uthi kungenzeka njalo ukuthi ibandla lezano PF liyabona ukuthi amabandla aphikisayo ayaxega kwamanje yikho bezama ukulungisa umuzi wabo.
Angeke ngithi mina kusengenzeka ukuthi ibandla elibusayo selihlale phansi lahlaziya labona ukuthi amabandla aphikisayo ayantenga njengamanje esingakubiza thina sithi a very weak. Ngalokho ke kuthi ukuthi i-ruling party isangenza noma yini ekuthandayo, isingatshintsha-tshintsha itshintsha-tshintshe isazi ukuthi akula opposition engayithathela umbuso.
Isimemezelo sikaMnangagwa sabuya ngesikhathi kulo ongahlaliseki ngenxa yemizamo phakathi kwebandla lakhe leZANU PF ukuthi kwesulwe imigoqo yesikhathi sokuhlala ehofisini kamongameli weZimbabwe. Sekudume islogan esithi 2030 uMnangagwa uzabe ekhona, kodwa kukhanya kulabanye kubandla leli abakuphikisayo lokhu. Ngingumqondisi Dube wendaba zeStudio 7 ngiSabron kweleBotswana.
U-Esnathin Ndlovu ohlala ephumula koBulawayo oyintshantshu kwezemidlalo yokugijima usethole indawo yokufundela ezokugijima kweleMelika e-El Paso University. Unina u-Elizabeth Ndlovu uthi inkinga yokuthi kabanamali yokumthengela itikiti lendizamtshina leyokugada ibhasi ezamtshiya kwele-South Africa engakayi ekolitshini lakhe. Unkosikazi Ndlovu uxoxa ngodaba lolulo Gibbs Dube oweStudio 7.
U-Esnathi ulesipho sokugijima ukwenze wazowathola i-scholarship elizweni langaphandle ele United States of America. Uhlupho esilalo ngolokuthi sithenge itikethi lokuthi ahambe. Isikolo sakhe sivula ngo-August, at the first week of August, mele bese fikile ngale, sikhawukuthi sikhangela ukuthi ekupheleni kwenyanga, kusukisela ku-25 kusiyafika ku-30 July, abese hambile ukuyangena ecollege yakhona ngale kuthiwa i-El Paso Community College ese-Texas. Yiyo ikholeji ethe iyamfuna ukuthi azobagijimela khona ngale. Amanye amaphepha, ivisa bese silungisile, ivisa uselayo. Uhlupho kuphela osolukhona ngalokuthi hlanganise imali yokuthi thenge itikiti lokuhamba. Okunye sikukhangeleleyo ekuhambeni kwakhe, sikhangeleleyo ukuthi esukela lapha esiya eSouth Africa ngebhasi, ngoba singathi itikiti futhi ukusuka lapha kungadura. Asuke ngebhasi ayegada eseSouth Africa, bathi kulula ngayona leyo ndlela. Ngiyo silucela uncedo ukuthi amasenti esingawathola siwabambanise enelise ukuthi laye ahambe ayekhulisa ithalenti lakhe ekhona ngale lizweni lase-America.
Yes, ngathi-ke kufunakala imali enganani xa sikhuluma ngalokho?
Kufuneka 1200 eyokugada indizamtshini nxa isukela eSouth Africa esiya straight e-El Paso, eTexas. Esuka lapha esiya eSouth Africa i-400 rand. Thina ngokuhlala sihlala ephumula endala, ephumula old endala kusiyi duzane leklinika. Singatholakala enambeni ezithi 0775936436 kumbe ababe seduzane tholakala endlini kusi-5032 koBulawayo.
Unkosikazi Elizabeth Ndlovu nguninaka esinathi Ndlovu okumdlalo wokugijima ubexoxa lo Gibbs Dube owe-Studio 7 ekoBulawayo. Sokuyisikhathi sabalaleli.
Studio 7, sanibonani njani? Ngoba sizokuthola kuzoba le summit eSADC next month. Okunye futhi okusimangazayo ukuthi nangilalo Chamisa onguye wavotelwa ngabantu bakithi kakhulu, uzithulele tuka kakhulu emilutho, akabonakali lokuthi wenzani. Enokuhlunga kakhulu kubantu bakithi, ngoba manje uChamisa la wachiya abantu bakithi wafaka emgodini wabalahlela khona, wabachiya khona. Namanje abantu bakithi bahlupheka, kathesi kunje labantwana bezikolo kunzima ukuthi bafunde lokuthi kuweze bekhuluma, bazithulela kula nto abayikhulumayo. Uchabanga bathengisa isizwe sakithi, kuhlunga kakhulu okwenzakalayo kakhulu kubantu bakithi. Besicela ukuthi sizwe ukuthi kati bona bathula kangaka, bathuleleni, abakhulumi lutho. Abantu bakithi bayahlupheka, bayasokola ngindlala ngapha, ngabantwana besikolo bafundiswa indima abangazaziyo. Yazi kubuhlungu kakhulu lokhu Studio 7 okwenzakalayo kakhulu ngesizwe samaNdebele. Sisebuhlungwini obukhulu kakhulu kwesingabaziyo ukuthi why uNkulunkulu esizweni langale ndlela esibuhlungu. So kubuhlungu ngoba sifana lesizwe esingazaziyo ukuthi isizwe esibheke kuphi, esiphephe
Studio 7 kunjani? Lami lapha ngilokukhala okukhona endaweni yethu lapha engikhona, ngisebhinga elusulu eSongwa area. Lapha silesikolo sethu okuthiwa iSongwa Primary. Isonkwa primary isikhala ngamanzi, ayila manzi vele, amaticha ayashoda, kula maticha kunje. So vele ngikhuluma, so kula maticha akhona 4 kuphela wokuthi mabefundisa. Yathola uteacher oyi-1 ufundisa ugrade 1 lo-2. Lapha vele ludubo sibili emfundweni zabantwana. Abantwana vele bafila, abafundi lutho. Okuthi sibili uteacher layo uthi engazama ukuthi efundise ugrade 1 lo-2 ehlanganise, bebahlanganisile bonke, vele akulanto ephumayo. So abantwa bethu bayafa emfundweni, akula. So lapha besikhala ngamanzi ukwenzela ukuthi kungaba la manzi, amateacher maybe angakwanisa ukuthi bebuye bebaningi, ngoba ungakhangela isonkwa since vele sivulwa isikolo lesiyana, zona vele azizake sibe la matitsha adlula 7. So kathesi ngikhuluma, so kula matitsha ayi-4 kuphela.
Laba ngabalaleli be-Studio 7, lingakhohlwa uhlelo lwe-Live Talk luyalandela. Namhlanje sikhuluma labadabuka eZimbabwe abahlala kwamanye amazwe, sixoxa ngokungenziwa ngohulumende wakwele-South Africa kuzizalwane zeZimbabwe ngamaphepha okuhlala lokusebenza kulelo lizwe. Silugqiba-ke lapha uhlelo lwehlala namhlanje, olivalelisayo nguTabo Kancube.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7.
Kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.